Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 lwezi-2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngalokho sesifungutemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo constitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile.
Amalunga edalela eParliament aphasisa umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba zawo phansi kwesikhwama se-Constituency Development Fund.
Thina lapha eHillcrolokhe sichamisela amatsiyana alingana lalawo esasiwayenza kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Khathesi lokhu esisamukela abantu abazobhalisa kanye ngeviki, kodwa lokhu akusisizi kangako ngoba abantu abafuna inkukhu lokhu bebaningi.
Ukusilela kwamatsiyane kobulawayo lokhe kuqhubekela phambili kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wenkukhu ekuqaleni kukaNcwabakazi. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu sebecele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe umongameli Robert Mugabe ngamandla ukuthi abuyisele umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Ray Gobba esikhundleni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga edalela eParliament lamhla aphasise umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba zawo phansi kwesikhwama seConstituency Development Fund. Imali le izaphiwa amalunga edale alendawo eyazimeleyo, okutsho ukuthi amalunga ePhalamende aphansi kohlelo lweProportional Representation kasoze ayithole. Lokhu yiko kuchunule kakhulu amalunga la, wona athi imali yokuthuthukisa izigaba kumele iphiwe umuntu wonke olilunga ledale lePhalamende. Isikhwama sokuthuthukisa izigaba lezi singena kuzigidi ezinhlanu, njalo ilunga ngalinye libikwa lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Izolo amalunga edale ebechinga phezu kokungabhadalwa nguhulumende okubangele ukuthi idale lichitheke isikhathi singakafiki. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamalunga aleli dale, uMnumzana Abednego Bebe.
Sizamelela ke ukuthi iphume leyo mali njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu nguhulumende odlela esandleni, akulanto ebambekayo ke ekhona in terms of ukuthi imali itholakale elizweni. So ke ngalokho sesiphonga uthemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo ngithi iconstitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile.
Ukhona emabhanga lizayifinyelela yini limali? Sikhangela ukuthi imali yasilela emabhanga, iyasilela elizweni.
Well, emabhanga ambona ukuthi kungaba lohlupho ngoba ungakhohlwa ukuthi leyi asiyo mali edingeka ukuthi ube uthatha ke kumbe usiba le-cash, kodwa imali edingeka ukuthi ukwaniseke ukuthi kumbe uyabhala i-RTGS kumbe uyabhala uyaswayipha kumbe wenza konke okufanele ukuthiwa yi-electronic money transaction. So-ke ngaleyo ndlela-ke mbona ngani hhayi akungeke kube lohlupho ngoba uzabe uthenga izinto okufanele ukuthi zisebenze ku-constituency. Okusalayo nje ukuthi-ke sokuyafuza ukuthi nxa ungala transport eyakho eqondane lawe, kuyabe sokufanele ukuthi-ke uthule lo ongaswayipha kumbe ongamenzela electronic transfer kumbe i-bank transfer kungakuthi kube le-cash phakathi.
Indaba yama-allowances ke elilokhu lingakawabhadalwa limi ngaphi khonapho?
Well, lokho kufanele ukuthi uhulumende wethu ngawe uyayangeka kambe shua ukhona umuntu ongasebenza for 5 years lokhu engaphiwa imfanelo lezo azisebenzelayo. Nxa ngisitsho nje abantu bayamangala ukuthi kathi ama-MPs pho ahamba njani eParliament. Ngenxa yokuthi-ke thina singama-politicians njalo sikhethwe ngabantu simele abantu, isikhathi esiningi-ke lapho kufanele sinikwe lawo ma-allowances sigcina sisebenzisa ezethu imali silethemba lokuthi azakuba khona ama-allowance. Kodwa osokusenza ukuthi abantu bakhulumeke ukuthi hawu nanko phela i-term sizisiyaphela, i-5 years sisiyakwana, sizokusungaka ungatholi lama allowance kuswelakalani ukuthi sithole kumbe lowo muntu athole lawo ma allowance ngoba ungakhohlwa phela ukuthi ke khathesa abantu kule ndingeko kulokukhangelela ke okuningi ukuthi sokuzabuya phela ama campaign lo oyabe efuna mhlawumbe ukubuyela kumbe oyabe esebenze ukuhlela abantu uyabe fanele ukuthi ke abe sesebenzisa kumbe abe lokuncane ukuthi abe sehamba evuselela kulokho kumbe ayengezelela kulokho kade kwenza ukusebenza labantu ugcina ke kusobanzima kulabo abangathi ba businessmen ukuthi basebenze kuhle ngenxa ukuthi imali zabo okufanele ngabazinikwa ngabazinikwanga.
Hello ke ngumnumzana Abednego Bebe ummeli wenkai South edalele parliament engoy MDCT. Ukusilela kwamatsiyane kobulawa yelokhu kuqhubekela phambili kulandela ukuqhamuka kwomkhuhlane wenkukhu ekuqaleni kwaNcwabakazi. Lokhu sekubangele ukusilela kwenkukhu ezithengiswayo lokuqonga kwentengo yazo ezitolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abathengisa amatsiyane kobulawayo abekampani ye-Hygro bathi bona lokho bethengisa amatsiyane kodwa abenelisi ukuthi umuntu wonke ofuye inkukhu athole amatsiyane ngenxa yokuthi sebesandelwa. Lokhu kwandelwa kubangelwa ukuthi ikampani enkulu e-Ivins yahlaselwa ngumkhuhlane wenkukhu owe-H5N8. Umnumzana Clarence Mutangara, oyisikhulumi se-Hygro kobulawayo, uthe ikhampani yakhe iyazama ngazo zonke indlela ukutholisa abantu amatsiyane, kodwa isisandela ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo.
Ukusilela kwamatsiyane kubangelwe ngomkhuhlane we-influenza virus, obizwa kuthiwa yi-H5N8. Kodwa thina lapha e-Hygro lokhu sichamisela amatsiyane alingana lalawo esasiwayenza kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Khathesi lokhu sisamukela abantu abazobhalisa kanye ngeviki, kodwa lokhu akusisizi kangako ngoba abantu abafuna inkukhu lokhu bebaningi.
Ophila ngokuthengisa inkukhu unkosikazi Sazini Dube uthole lokhu sokubabulalele ibhizimusi ngoba ukusilela kwamatsiyane sokusitsho ukuthi ikhefu lekhisimusi lizafika bengelazo inkukhu zokuthengisa.
Ushoda kwamatsiyane sokusiphisele emuva kakhulu ngoba kawatholakali indaweni eziningi. Esikhanyelele ukuthi njengoba kuyifestive season abantu abaningi babefuna inkukhu, kodwa nxa kushoda kwazo sesibuyele emuva. Manje sesili 3 weeks siya lapho esawabhukha khona. Lokho sithola kuthwaka wakho abuya next week.
Omunye njalo othengisa inkukhu umnumzana Nigel Moyo ugcizelele wathi sebelokhe babhalisa ukuthi bathole inkukhu lokho bengakazitholi, njalo lentengo yamatsiyane seyakhwezwa okwesabekayo.
Ngizibona sezisilela inkukhu, uyathola amatsiyane kulezi nsuku asabambeki, njalo sekhwelile intengo yakhona. Wala amatsiyane ayivele yi-100 ebesiwathenga nje kubo $60. Khathesi uyezabe besithi ubuye uzowalindela ngemva kwamaviki amabili. Khathesi sikhuluma njengakhathesi akula amatsiyane bobulawayo. Kufanele siwalandele kuvuka sibe sizokukhangela futhi evikini elandelayo. Okusho ukuthi siyabamba ikhisimusi kuze kulo hlupho olukhulu. Abantu babevele beswela ukuthi bayaqala ngaphi. Mbona vele nentengo yakhona yathi usebambe ikhisimusi inkukhu yabe isidika kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuthi intengo yenyama yenkukhu isiqonge kakhulu ezitolo. Iphakethe elilesisindo sama-KG amabili ebelingamadola ayisithupha selingamadola alitshumi lanye. Unkosikazi Nomqhele Bebe obekade ethenga esitolo uthe intengo le ayejwayeleki.
Ukuswelakala kwamatsiyane sokudale ukuthi intengo ye-chicken ikhwele ezitolo lapha, ngoba kathesi sesinazelela ukuthi i-2 kg eyi-1 isibiza $11, ikanti ekuqaleni bekulula sibili ngoba wonke umuntu besenelisa ukuthi anjani ayithenge. Kodwa kathesi sokuzaba nzima cause nxa isizaba $11 okusho ukuthi nxa usuthenga isishebo senyanga yonke usuzaba ukhokha eningi kakhulu. Ngakho lokhu kuzaba into enzima sibili ebantwini ukuthi benelise ukuthenga i-chicken.
Ezinye indawo ezithengisa amatsiyane kobulawayo ezivakatshelwe yi-Studio 7 lazo azila amatsiyane kodwa zalile ukuphendula imibuzo besithi bona labo bathenga e-Hygro, ngakho imibuzo ingaphendulwa ngcono yi-Hygro. IZimbabwe ayenelisi ukuthenga amatsiyane lamaqanda kwele South Africa ngenxa yokuthi iSouth Africa layo yamisa ukuthengisa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo. Kumaviki ambalwa adluleyo, inkukhu ezingamathani alitshumi lambili zalahlwa eHarare ngenxa yokuthi zazingalungelanga ukudliwa nguzulu ngenxa yomkhuhlane. Nimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights sicele umthethwandaba weHigh Court ukuthi ubambe uMongameli Robert Mugabe ngamandla ukuthi abuyisele umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Ray Goba esikhundleni sakhe. UGoba ubekhethwe kunyanga ezimbala ezisanda kwedlula ukuthatha isikhundla esathiwa nguMnumzana Johannes Tomana, kodwa uhulumende wazise kumaviki ambalwa amabili adluleyo ukuthi usemisiwe umsebenzi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uGoba wasuswa esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho ifuna abuyiselwe emsebenzini. Ithi njalo Mugabe kazange alandele isekelo sombuso ekumisweni kwakhe uGoba umsebenzi. Umahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba uzahluza lolu daba kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland and Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland and East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, eNorth, Lase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emathebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Emathebeleland South, Emathobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, eMidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, Le East, izishabane ngezi kanye lezishabane runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola ku website yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Asefikile ama
election
matutasiyovota khona manje.
Abenhlanganiso yamabhizimusi asacathulayo lawaphakathi laphakathi bakhuthaza uhulumende ukuthi alungisise iziqondiso lemithetho esekela ukuthuthuka kwawo ngesikhathi lizwe libhekana lobunzima kwezomnotho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Abamabhizimusi asacathulayo bathe gwaqa embukisweni wesikhombisa owe-SMEs International Expo 2017 owenzelwa esigodlweni eHarare ogoqela umhlangano wemfundiso lokuphana amacebo. UMnumzana Tobias Ncube ovela emathwetyeni ezintabeni ukhona emkhosini walonyaka ebukisa izitsha lengcebethu ezitshiyeneyo ezilungiswa ngomama abavela emangweni wakhe.
Ziyathungwa ngumama bethu emakhaya. So izitsha lezi ziba lendlela eziningi ongazisebenzisa zona ezidlini. Ungakwanisa ukuthi ezinye zangikhona uzenze zibe ngezama-fruits, ezinye zangikhona ziyacetisa nje ezindlini. Then ezinye bese siba ngokufakela nje ama-coins imali. Zona zinhle ingcebethu zangikhona ngoba kukhanya ama-tourist amaningi bayazithakazelela.
Umgcini sihlalo we-SMEs International Expo uMnumzana Lakson Zembe utshelele umhlangano ukuba qathekile ukuba uhulumende alungise isiqondiso lemithetho ekhuthaza ukuthuthuka kwemisebenzile njalo benanzelele ukuba uqabana okungaba khona phakathi kwabo njengabe zombusazwe ungaphazamisa imisebenzi yama SMEs khona umumo wezomnotho usuvele umubi kangaka. Uncube uthi izinto kwamanje azibahambeli kuhle kulinganiswa la kudala
abathengayo asilapha malutshwane but izinto esizenzayo ziningi ukuthi ngasi yathula ama tourist sibili ngahayi kasilahlu kodwa into esihluphayo vele kakhulu ngama tourist
okwamanje uthi kungabaphathisa kakhulu bangathola usekelo lokuthola imikambo yokuthengisela impahla yabo ngaphandle kwelizwe. Umnumzana Alfred Mumba wenkampani yeFlexwood elungisa izitulo lokunye okwezikolo uthi utshengisa itrunk entsha abayilungisayo ethiwa yi-Inos Movable Trunk.
Kulama trunks esisebenzisa kudala thina sihamba esikolweni. Ama trunks akhona kwakunzima kakhulu ukuwathwala kodwa itrunk esilungisa manje itrunk ilamavili ukuthi kube lula umntwana ukuthi ayisebenzise. So ama trunk lana ayenza ukuthi abantwana babone kube lula ukuthi basebenzise kungelani lokuthi izinto ezithwala zingakanani.
Umnumzana Clopas Ncube ovela eJikweni Matopos ubukisa izitsha zokugcinela izithelo lesinkwa. Uthi baludubo kudaba lokuthola abathengayo ngokwehla kwenani lezethekeli ngoba abensundu bengakabi lo mkhuba wokuthenga impahla enje ngobuningi bayo okuyinto abayikhuthazayo.
Hayi bathenga mbija kodwa hayi khonoko nje ukuthi thole tonight drink. Ngibakhuthaza ukuthi labo bebona bebona abantu bakedala balensipho sabo abazama ngaso besincedise kwenze ukuthi lathi siqhubeke siye phambili.
Umphathi ntambobona ngokusebenza kwesabelo seHarare unkosikazi Miriam Chikukwa utshele umbuthano wamabhizimusi laba ukuba uhulumende weZimbabwe uleziqondiso ezilungele ukusebenza kwamabhizimusi anje. Kwenza ukuba esungule ugatsha olubona ngama-SMEs okuyinto etshengisa ukuzinikela kwakhe kumisebenzile. Lombukiso ungenwa la ngamabhizimusi anje ahlanganisela lavela kwamanye amazwe anjenge Senegal njalo uphela kuyona le impela sonto. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazane. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe. Amalunga wenhlanganiso omanyano wokusebenzela kwamazwe asenkabazwe yezwekazi le-Afrika kwezokuthuthukiswa kwenotho owe-Central African Economic and Monetary Community asevumelane ukukhipha imigoqo yamavisa kuzizalwane zamazwe angamalunga. Amakhulu lamakhulu abantu abadinga ukuphephela kwele-Australia bebalekela ubuyanga lempi emazweni awe-Afrika abagcinwe kwenye inkamba endala esihlengeni seManus duzane lePapua New Guinea babikwa besala ukusuka kule inkamba. Ibandla leMDCT selisole umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Jarumbira othi usekela ibandla lezanu PF njalo ufuna induna zonke zisekele leli bandla lomongameli walo umongameli Robert Mugabe. Isekelo sombuso siyawelizwe siyakufaka sobala ukuthi inkokheli zomdabu akumelanga zingenele kwezombusazwe. Isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Obed Chawurura Gutu uthi ibandla lakhe lingangena embusweni liza kufaka mgceke ukuthi izinduna kumelanga zingenele kwezombusazwe. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lenduna yomango wemachecheni eGwanda umnumzana Mbiko Masuku endawonye lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingqoqo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngizenhlize kakhulu ngoba induna uMasuku yiyo induna yami kanye ngiyamhlonipha kumahalisayo. Ubaba uMasuku yiyo induna engingaphansi kwayo. Ngakwasenani endabeni le ezimota le-allowance kumbe lokhu okuncane abakuphiwayo. Mina ngombono wami akulanto embi ukuthi izinduna ziphiwe izinyawo zokuhambisa lalokho okuncane nje ukuthi labo babe labo ukuthi bakhangeleke emphakathini. Kuhle kakhulu lokho ngobana izolo induna seziqokwa yinkosi ibe isibanika imizi bahlale nezinkomo futhi bazakudla khonabo emphakathini. Udubo ngabona kwabaningi yilolo lokuthi kungani induna zikhangelwa khathesi kusukela emuva khona le kade kuthiwa bezihamba ngani ngoba lezo ezathola izimota vele sezaba kudala imota zakhona bazikhiwa kudala. Umbuzo ubuthi usithi khathesi kukhalwa ngemali kukhalwa ngalokhu kukhalwa ngalokhu uhulumende bumbu usekhona inkalakatha amasaka emali xa kuyikuthi khona lancwazizizayibusela imali leyokuthi imota lezo kumele zithenge. Ukhophe nje ukuthi kungani bekuphiwa namhlanje ntambama uthirha kuyavuka kule blockade. Ngabona umbuzo ukonapho.
Nanko ke umbuzo ndunama so
anjobe sitsho umkandla. Mina kanginikubona uDubo kuqondile ukuthi kwenzekali kuqondile kakhulu ukuthi kuhambe ngaleyo ndlela ngokubona kwami. Angazi nxa sekukutshintsha sokusibongena ezigabeni zepolitiki balakho futhi sokuhamba ngama-individuals ukuthi wena uthini njalo wenzani kodwa ukuthi izinduna zinanzelelwe ngurhulumente vele kumele kube njalo.
Kodwa-ke umbuzo kakhabo lapha athi khona kanti kungani kwenziwa ngalesi sikhathi isikhathi sonke nxa sokuzaba lokhetho kukhanya induna ziyacatshangwa kanti kungani kunjani?
Engxenye yomkhuhlane wabo ama-politician okhabo laba bangagqagqa kuhle yena nguye ongancedisa caca ukuthi kanti bakwenzelani.
Ye mfenduke kuwe baba Mkandla, ungathini wena nxa ukhangele ikakhulu elakusasa ukuthi uhulumende ongangeni ongaso wezanu engenza yini lokhu kwenziwa yizanu?
Angazi ukuthi utho kuphi wakhona baba Gande ngoba okokuqala akula hulumende womuntu omnyama ongathi induna kaziswelakale akumelanga zikhangele. Angikholwa ukuthi kube lilizwe lakithi ukhona ongathi njalo. Umehluko engxenye ungaba sekuthini lo hulumende ongangena uzabe evele eziphatha njani induna uzazinaza izikhathi zonke yini engalindele ukuthi kulo khetho size ngesikhathi thize. Kodwa ngobana angimboni mina uhulumende ongangena akhuphe nje izinduna. Uyabe nguhulumende wenhlanya phela. Uyabe ngusohulumende wabantu. Ngoba lasi isisekelo sombuso sibeka emqoka izinduna. Uhulumende yena ngokwazi ingabe yena lokhona lozabuya nxa uzaba lenguquko. Sakwazi ukuthi izinduna ziphila labantu. Impilo yomuntu ifuna ukunakekelwa ukusa kwamalanga. Kungabi nje into enjengokuthi izulu elizabuya ngomfumfu elizabuya ngobezi abanakekeli izikhathi zonke laba bantu noba izinto zikathesi bekuthiwa izinduna zakithi zihamba ngani. Uhulumende okhona nozangena kafunde ukunakekela izinduna njalo njengoba ngisithi angikhola ukuthi ukhona uhulumende ongatshiya izinduna ngaphandle belangibona.
Ye siphenduke kuwe nduna Masuku, siye sike sezwa ezinye induna zikufaka sobala ukubana ziyasekela ibandla leZANU PF njalo kuke kwakhulunywa ukubana lisekele iZANU PF lina njengezinduna. Lithini lina khona?
Hayi leyo iqondane lalo kubeka ngaleyo ndlela. Induna uMasuku induna yabantu bonke esigabeni sayo ibakhangele bonke ngokufana nayo ayikhethi muntu. Angazi ke sokuchiyana ngezigaba ingxenye kwezinye izigaba kuhamba ngaleyo ndlela kodwa ngokwazi kwami lomthetho okhona ukubika kume ngaleyo ndlela.
Hawu ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla, usitshele nje ngamafitshane ukuthi wena ubona njani khona lokhu ubana zikhona ezinye induna ezithe kumele induna zonke zisekele ibandla leZANU PF.
Ngimshayela ihlombo kazikode induna yami uMasuku icethe thina abathwali bophahla ngokuyibeka kuhle indaba ukuthi induna induna yabantu bonke sengitsho izayoni abakhonzayo abashaya amathambo labathakathi bonke bangaphansi kwenduna. Induna akumelanga imele ihlangothi lezombusazi. Uyagqiba, uyaqeda okwamasuku nakho. Engxenye mhlawumbe kuya ngezigaba. Kanti angithi lazi izinduna lezi kuleli lizwe zinela la masiko abantu abathiyeneyo. Mina kwelikamthwakazi sihlangelele ukuthi induna ngeyomuntu wonke, lilanga elothiwa yingabe ngubani nxa lithe laphuma esigabeni sona lezo.
Alo-ke umnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ubexoxa endawonye lenduna yomango wematshetsheni eGwanda, umnumzana Mbiko Masuku. Okwamanje sesilethulela imbiko eveza imbono kahulumende weleMelika.
Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi bafisa ukunika amazwe kuzwekazi le-Afrika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola $60 million yokulwisana lamalicatsha endaweni ebizwa ngokuthi yiSahel. UTillerson uthi lokhu kuzakwenziwa kungethulelwa udaba lolu idale le-Congress. Uthi imali le izancedisa amazwe anjengeBurkina Faso, iChad, Mali, Mauritania, leNiger ukuthi alwisane lamalicatsha awe Al-Qaeda, awe ISIS lamanye. UTillerson uthi kumele bakwenze lokhu ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla amakhulu amalicatsha emazweni la laseduzane lawo. Uthi imali le izancedisa kakhulu ekwenzeni umsebenzi lo ukuthi ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Nikki Haley, omele ilizwe leMelika kwinhlanganiso yamazwe wonke yomhlaba jikelele e-United Nations, othe kuyamemetheka ubudlongodlongo eSahel obenziwa ngamalicatsha la lezigangi ezithengisa izidakamizwa labantu ukwenzela ukuthi zizinothise. Uncome kakhulu amazwe asendaweni yeSahel lebutho le-United Nations esithi alwisana ngamandla lamalicatsha la afuna ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo phakathi kwabantu emazweni anjengeMali. Uthe imali yokuncedisa amazwe la izasiza kakhulu amabutho ukuthi anqobe amalicatsha. Uphinde wathi lokhu kungenzakala nxa amazwe la angaphatha ngemfanelo amabutho awulwisana lamalicatsha.
Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Mehlokazulu isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu. Amalunga edale lephalamende aphasisa umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba phansi kwesikhwama se-Constituency Development Fund. Kusilela amatsiyane kobulawayo kulandela uqhamuka komkhuhlane wenkukhu. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, lichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.